Uhlelo lethu olokudinga abangasimela ePhalamende leCouncilini luhamba kuhle kakhulu. Esesikwenzile njengebandla ukuthi sibe lama citizen caucuses kuma province ayi-8 elizweni ngaphandle kweBulawayo leHarare. Kuma provinces lawa sisenelisile ukuthi izakhamizi kumbe ama citizens basinike abantu abangathi abangaba bathathu abangakwanisa ukusimela ePhalamende leCouncilini. Njalo kuvikile ephelileyo kugoqela njalo lanamuhla silama ward assemblies lapha inkokheli ezebandla zingena kuma ward ziqoqisana labantu ngalokho okumele bakukhangelele kukhetho eluzayo. Njalo sibonisana lokuthi uhlelo lokudinga abameli olwama candidates lumi njani, lapho okulezikhenxe kumbe lapho okungabe uphambanisekile kulungisiswa njalo kuma ward assembly zona lawa. So far ahambe kuhle sibili, njalo sesikhangelele uhlelo lokuthi siqalise ama citizen caucuses ethu kuEbulawayo leHarare ukuze sithole laba abangasimela ePhalamende leseCouncilini.
Ye, kodwa kulabanye phela bathi uhlelo lwenu lolu lungani abantu bona abakade bencintisa yibo abalakho ukuthi babuyele futhi, ngoba khanya zani yibo phela abakhuluma ukuthi kumele abantu behlangane ngaphi kumbe ngaphi. Hayi, sikho khona kwenu.
Obekusenzakala yikuthi indawo zokuhlanganela khona besiphiwa amavenyu ngama ward coordinators kumbe ngama constituents coordinators, bona abantu abangama technical persons. Nqa kulezi khalazo ezithize abantu bebeqoqisana labe organizing department, yibo abazabe bebonisane ukuthi ivenyu ingatshintshwa kanjani ukuze isuthise umuntu wonke. Kodwa into ade siqonqosela kakhulu yokuthi lapho kuhlanganelwa khona kumele kube yindawo ephakathi laphakathi ekwanisa ukufinyelela ngabantu abonke, zingathi kuhard kumbe kuconstituents.